Soko izika disenda bagu VOA Ndebele.
Lingali vuka njani zilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 9 Nhlangula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inani lababulawa ngumkhuhlane we COVID-19 liqhubeka liqansa elizweni kulandela ukubhubha kwabanye njalo abayisithupha kumanani akhitshwe izolo. Ababili abakhululwe ejele ngemva kokuvalelwa ngesikhathi ibandla le-MDC lisakhokhelwa ngumuyi umnumzana Morgan Tsvangirai bathi baza kuya kucele elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
President uxoxe labo ngempilakahle yabo, waxoxa labo ngokuthi azwisise ukuthi bekunjani khona entilongo.
Izakhamizi zakoBulawayo kanye nabasomabhizimusi sebemukele inyathelo elisanda kuthathwa mapolisa elijonge ukwehlisa ubugebengu osebubhahile elizweni, bachiya abanye bebhubhile, abanye belahlekelwe inotho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Inani lababulawa ngumkhuhlane we COVID-19 liqhubeka liqansa elizweni kulandela ukubhubha kwabanye njalo abayisithupha kumanani ayethulwe izolo. Abangamachumi ayithoba minwe mbili 83 babanjwe igciwane le coronavirus. Lokhu kwenzakala inani labahlatshwa ijekiseni ye COVID-19 lisehla nsuku zonke ngezizathu ezijiyeneyo. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abedlula inkulungwane 4237 abahlatshwe ijekiseni le kumanani ayizolo, kodwa ngensuku ezedluleyo uhlelo lusanda kuqala olokuhlatshwa kwabantu kwakusiba labantu abedlula inkulungwane ezinhlanu 10,000 abahlatshwa ngelanga. Lokhu kwenzakala uhulumende esengezelele insuku zokuvalwa nge-curfew kwedolobho leKwekwe lapho okubikwa kulomkhakha we-coronavirus obukhali ovela kwele India. Ababili abasanda kukhululwa entilongweni, umnumzana Tungamirai Matsokere lomnumzana Last Mainga Hama, bathi bazaqhubeka besekela ibandla le-MDC Alliance ngoba yilo elingasusa esihlalweni ibandla le-ZANU-PF. Omunye owabotshwa labo esetheswa icala elifanayo unkosazana Yvonne Musarurwa wathi ekhululwa ejele wasola kakhulu icele likaChamisa waya kwelikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora. Izolo umnumzana Nelson Chamisa uvakatshele umnumzana Matsokere lomnumzana Mainga Hama. Bobabili babotshwa ibandla le-MDC lingakehlukani, umnumzana Matsokere engukhansila, umnumzana Mainga Hama elilunga le-committee ye-national executive. Ababili laba bagwetshwa ukuhlala okweminyaka engamachumi amabili ejele, kodwa bathe bevalelwe okweminyaka eyisitshiyagalombili umthethondaba we-Supreme Court ngeviki edluleyo wabathola bengelacala lokubulala. Bathi balakho ukumangalela uhulumende ngalolu daba bedinge inhlawulo. Ixuku labantu likhokhelwa ngumnumzana Chamisa liyobona uMatsokere phandle kwendlu yakhe lapho athola umkakhe labantwana bengasekho evela ejele. Umnumzana Chamisa lomnumzana Matsokere babonakale bekhuluma kulumbuthano. Umnumzana Nkululeko Sibanda yisikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa. Umnumzana Sibanda uchasisele usithandekile Mhlanga okuningi okwenzakale embuthanweni lo kungxoxo elandelayo.
umongameli uhambe kuhle kakhulu ukwanisa ucoxisana nababa ababebotshiwe abatholakale bengelacala ngemva kokuba sokukhangela ukuthi umantshi wokuqaleni kumbe singathi umthetho ndaba wokuqala wawuphambanise ukuhambisa umthetho uthumela labo bantu ejele. President uxoxe labo ngempilo kahle yabo, waxoxa labo ngokuthi azwisise ukuthi bekunjani khona entilongo lokuthi bazwa njani ngesikhathi ngokuthi sebephumile, njalo waxoxisana labo ngokuthi bakhangelele ukuthi bazaqhubeka phambili besenza njani ngezimpilo zabo, njalo ngemisebenzi yabakade bevele beyimema bengafakwa entilongo kwababili labo.
Kodwa bona isimo sabo besinjani lamhla bebona umnumzana Chamisa, njalo kuyini abaxoxe ngakho?
Bathakaze kakhulu ukubona bevakatshelwa President Chamisa, esimaziyo ukuthi uthanda abantu njalo uyaphatheka kabuhlungu ngendlela ilizwe eliphethwe ngayo, njalo ngendlela ilungelo labantu malungelo labantu ephethwe ngayo kuleli lizwe. Bakhanye benokuthokoza okukhulu kakhulu, njalo bethokozela lokuthi baphumile entilongweni besulwa izijeji zisoleza kade besifakele zamacala abangawenzanga. Kuxoxwe nje ngempila kahle yabo lokuthi ejele babonani njalo lokuthi bangafisa ukuthi lizwe libe liqhubekele phambili kanjani.
Umnumzana Chamisa uthe suka lapha siyambona nje lapha kubomabona kude ekhuluma labantu. Ungasitshela ukuthi kuyini kahle kahle ade kwenza lapho abebhotabhota khona?
Uma singamela uChamisa usebenza kanzima ukuthi akhuthaze uZulu weZimbabwe ukuthi baphatheke ngodaba lokulungisa ilizwe, njalo baphatheke ngodaba lokuthola ukuthi bayananzelela njalo bayasebenzela ukulungiswa kwamalungelo abo. Ngalolo hlobo ulokhu eqhubeka esiya phambili ngalolo daba, liyakwazi ukuthi uZulukazi weZimbabwe uyakwazi ukuthi kade simnumzana uPresident Chamisa ulohlelo olukhulu kakhulu olokukhulumisana nokukhuthaza izizalwane zonke nje zelizwe ukuthi zihange zikhulumisane kusetshenzwe ndawonye, kwakhiwe umkhumbi omkhulu ongaletha inkululeko kuleli lizwe, umkhumbi wezizalwane zonke zeZimbabwe. Ngibone ngani lokhu yikho kade kusenziwa ngupresident. Siyazi ukuthi uhlelo lwakhe lolu olwe-Called Citizens Convention for Change luhlelo olungakhulula ilizwe lethu nxa lunga kuthiwa ngendlela upresident aqhubeka elwakha ngalo.
Lo-ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli we-MDC Alliance, umnumzana Nelson Chamisa, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Izakhamizi zakoBulawayo kanye labosomabhizimusi sebemukele inyathelo elisanda kuthathwa ngamapholisa elokwalisa abantu ukuthwala izikhali ezifana lemibhobho, ingqamu, induku, imikhonto, amahloka, amarekeni lezinye ezishiyeneyo ngenjongo yokwehlisa ubugebengu osobubhahile kuleli dolobho. Izigebengu ezihlasela zihlome ngemibhobho sezibamba inkunzi ngitsho lasemini libalele, njalo sezigqekeze amabhizimusi amaningi agoqela izitolo, amagalaji, amafutha ezimota, lokubamba izimota ezithwala imali ezifana lebithwele imali yakwe-Chopies kumaviki adluleyo. NgoLwesihlanu zibambe inkunzi igalaji lakoFloor eChabalala, zadubula owesilisa osebenza khonapho walimala kakubi esifubeni. Isikhulumeli samapholisa kuleli dolobho umnumzana Abednico Ncube utshele inkundla yentatheli zindaba zesite ukuthi benza konke abakwenelisayo ukuqeda ubugebengu lobu. Uthi njalo imibhobho esetshenziswayo ingeniswa elizweni ngudlu ivela emazweni angawaqambanga. Untungamili Nkomo, Studio 7, uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Semukele imizamo yonke engabe isenziwa ngamapolice ukuthi kwenqatshelwe ukugwelegwele lobugebenga nobudlova lobo sobukhona edolobheni lakoBulawayo. Njalo siyakunanzelela ukuthi umthetho wokuthi izikhali ezilimazayo zingathwalwa kawuqalisi namhlanje ukuba wabakhona vele eminyakeni edluleyo kumbuso odlulileyo. Ngokunjalo ke siyakukhuthaza ukuthi umuntu othwele isikhali esingabe singalimaza omunye umuntu ehlelwe licala abe lecala ngoba khonokho kokubangela ukuthi umuntu engazonda kube lula ukuthi athathe leso sikhali alimaze omunye. Kufanele sikunanzelele futhi ukuthi esikhathini esiphila kiso lapha koBulawayo abantu ikakhulu laba abathathela abanye mbe singathi abalimaza abanye mbe bangela abanye ezindlini sebethwala kakhulu imbhobho. Yebo ye bangabe bethwele amarekeni bethwele imkhonto bethwele izingqamu bethwele amahloko kodwa ke esesikwesaba kakhulu kathe singabantu abathwala imbhobho sokuyiba sebehlasela abantu ezindlini zabo osokuyiba sebecathamela abantu nxa behamba osokuyibo njalo sebegqekeza ezitolo bethatha imali esabekayo.
Akhona yini amanye amanyathelo elibona engasiza
ukuthi sehlise bese nqabele ubudlongodlongo sobukhona edolobheni lakoBulawayo? Kudinga ukuthi izakhamiza koBulawayo zibambane lawo amapolice. Amapolice la asebenza ngokuzikhandla ngokuzimisela ukuqala izakhamiza zibe yizo eziwuhlabaze ulawulo umkhosi nxa zithe zananzela ukuthi kulezi gebengu ezihlale ezigabeni zazo. Uko wakutsho okhulumela amapolice unspeak Tuncube lapho ukuthi izakhamiza zibe yizo ezisukumela phezulu ngoba yithi sebesisazi njengezakhamiza ukuthi endlini enje kuhleli isibhelekeqe kuhlala izigebenga kuhlala amasela. Ngokunjalo ke kasukumele phezulu siripote nxa kuyukuthi kukhona esikwaziyo ngezigebengeqe lezo. Sise sithi ke amapholisa lawo nxa ethe ancwetha indlebe kasukumele phezulu angadonsi inyawo njalo agijime sibili ngesiqubu esikhulu afike lapho kuyabe kuthe kwabonakala khona abantu abayizigebenga. Ngokunjalo uzafica ukuthi emalokitshini uzananzela ukuthi bakhona abantu ababonakalayo bezulazula ngezimota lezi ezakulezi insuku ama-Honda Fit lama-wishi la. Kukatheli ukuthi amapolisa ngenza umbiko njalo ukuthi lapha sibona imoto esiyisolayo enje asukumele phezulu kwenze ukuthi enqabele imigulukudu leyo engabi khona. Kube sokusithi ke laba amabhizimusi nxa kukhona abakusolayo bangabona umuntu lokho ezulazule ngena ezitolo zabo lapho labo bawuhlaba bawulawula umkhosi batsho ukuthi lapha kulomuntu esimcabangelayo esibona ngazani kuthiwa injongo yakhe kayicace kuhle. So ngokunjalo ke sikukhuthazayo ukuthi uzulu lamapolisa bakusebenzelana ndawonye ngoba izigebenga ngabantu abahlala kithi khonapha sikuthi ngabantu abahlala kwenye iplanet. Sihlala labo khonapha siyabanye siyabaza abanye bayasifida. So ngokunjalo ke siyakhuthaza ukuthi nxa kukhona esikwaziyo ngezigelekeqe ngezigebenga lezi asukumele phezulu sazise amapolisa la. Amapolisa asukumele phezulu nxa izithe zakhamizi zawuhlaba umkhosi ukuthi kukhona esikusolayo.
Umnumzana Thembelani Dube yisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Untungameli uphinde waxoxa njalo losomabhizimusi umnumzana Edwin Lovu othi abamabhizimusi abasahlalisekanga kuleli dolobho.
Silokudana ngobugebengu esibona sobubhahile ke edolobheni lakoBulawayo lapha bubangelwa izizathu ezitshiyeneyo eziningi. Okokuqala sananzelela ukuthi umnotho welizwe leZimbabwe kawumanga kuhle. Yikho kungenzakala ukuthi bona laba bale mbhobho bakhona abasebenzelana lamapholisa kumbe abasebenzelana lombutho abenza ubugebenga bona lobo ngoba phela abantu makhaza kathi izikhali bangazithatha ngaphi. Okwesibili sinanzelele ukuthi uhulumende uvalele imisebenzi eminingi kakhulu abantu bemichova bavalelwe ukuthi bangasasebenzi. So nxa bangasasebenzi akuselandle la yokwenza imali. Silokucabangela ukuthi kungaba ngabanye babo kuna labo bakade besebenza emithoveni bebetshayela kumbe bengowindi kumbe besenzani abalahlekelwe amabhizinisi nalawo babangasele okokwenza. Yikho ke sebengena ke kubugebe ngabona lobo bokuthi behambe ke behlomile ke behlasela ke izindawo ezitshiyene ehlanisela ke izitolo lalapho kuthelwa khona amafutha okunatha ayizimoda. Kuyinto edanisayo kakhulu nalesi ibona senzakala.
Njengabo somabhizimusi lifisa luphathwe njani lolu daba?
Kuliqhaza lamapholisa ukuvikela umphakathi. Yibo okumele babone ukuthi sivikelekile ke singumphakathi. Kumele ke kube lamapholisa ke amaningi ke ahamba ekhangela izindawo ezilamabhizimisi kakhulu ekuseni kakhulu kumbe nxa sekuntambama ke baphathole ke lezo zindawo kwenzela ukuthi ke bugebenga ke buyehle. Bese sithi ke la uhulumende futhi kangafaki imithetho enqabela ukuthi abantu baziphilise imithetho enjalo kumela Yesu le avule abantu basebenze avule economy kwe-truck transport industry kuvumakala ukuthi abamchova labo bangene kube le competition lo zupho abantu sebezikhethela ke ukuthi bafuna ke kugadani bese kusithi ke lazi nalezi ezingela ama number plates ama Honda Fit lawo kube le ndlela uhulumende ke abanika ke imvumo esemthethweni ukuthi labo bathwala abantu labo babe ngama taxi ke bathwala abantu bese bezikhethela ukuthi nizagada iHonda Fit nizagada umchova nizagada uzupho nizagadani umuntu azikhethele ikuqakathekile khona lokho kodwa ke kuliqhaza ke lakhe uhulumende ke esebenzisa amapolice ukuthi abone ukuthi umphakathi uvikelekile yikho kuyadingakala ke ukuthi ke kube lama patrols ayenziwayo ke lapho kuhlala khona abantu le misebenzini lapho abantu abasebenzela khona benzela ukuthi umphakathi uphephe ngoba ke sithwele nzima ngalesi sikhathi yebo kambe okunye kwabangelwa abo corona bona labo kodwa ke uhulumende ke nguye okumele abone ukuthi konke kuyalungiswa konke kuba sendleleni umphakathi uvikeleke abantu bavunyelwe ukuthi baziphilise ngendlela esemthethweni njengokuthi babe lamakhombi ke bachovise kumbe babe lama-Honda Fit nalawo ukuthi ayingichikachika bayenelise ukuthi basebenze.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngusomabhizimusi wakoBulawayo ubexoxa le Studio 7 ecingweni ekhona le koBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Amaphephandaba lemisakazo yakwele South Africa alodaba lokuthi unkosikazi Nkosiyene Tamara Sithole wesigaba seGauteng ubelethe abantwana abalitshumi 10 amantombazana ayisikhombisa labafana abathathu. Lokhu kumenze waba nguye owakuqala ukubeletha abantwana abalitshumi engasebenzisanga mithi. Obe nguye owabeletha abantwana abaningi ube ngowemali owazala abantwana abayisithoba munwe munye 9. Iphephandaba leChronicle lithi umama wechisuma eJambezi uHenrietta Chuma ugijinyiselwe esibhedlela elehloka elithone ekhanda ngemva kokuxabana lomne wabo ochathangelwa ukuthi ugula ingqondo omgamule wabaleka. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngiyabingelela lonke ma-journalist akithi ku-Studio 7 khona ngapha e-America nabo bonke nje abasebenza indawo zonke bengabe Studio 7 besinika indaba ezinhle. Ngolibingelela ngumothikhaya Ndlovu labalaleli bonke bathokaza bahle bantu bakithi. Ngi-concerned kakhulu yini indaba singavuli imiqondo yethu bantu bemathebeleni komthwakazi. Sizinezele okwethu komthwakazi isiyekela lento kulandela abantu abasithwalisa nzima abasiphilisa igroupu. Ngilitshele into eyi-1 bantu bakwamthwakazi sitshelwa yimomothikhaya umnankakho walo ngupresidenti uhlezi esitulweni nguye umuntu owayesipha ama-orders okuebulalisa abantu ngesikhathi ku-ground lakathesi lokhu ebulala kamanga ubulala baningi abantu ababulawa kuhlungu ngama-orders kamnankakho. So bantu bakithi asitshele lento zezimbabwe asibeni ngumthwakazi ngesibandla sikamqondisi nge-MRP. Ngiyabonga.
Yebo njani ku-Studio 7 nomahlabi zulu nje jikele magade lo okhulumayo. Ya ngithi ngiphendule ubaba lo othi hhayi abantu bakamthwakazi bengaze bakhala. Hhayi kulilungelo lethu baba lathi ukuthi sikhale singama-citizen nezimbabwe thina. Hhayi kumele sikhale ma okunye kungahanjiswa kuhle. Into uyabona ukuthi yes abantu singeke sibavuse but hhayi inhliziyo zabantu kumele zithotshwe lathi sinje satshaywa esikolo singabantwana besikolo sibuhlungu ngakho lokhu sitshaywa sivele siyinzalo yezimbabwe khonana. Loko ukuthi kuthiwa kulobo bana abavele e-South Africa sasingaphi thina sasingekho sikhuluma ngokwenzakale lathi sikhona khona la yikho kumele kulungiswe yikho uzathola ukuthi ilizwe lethu lele vele kuzasithathela isikhathi ukuthi kuzokulunga ngoba abanye babele umkhumbulo othile omba abanye belo mkhumbulo othile asifuni ukubambana basibambaneni sivusilizwe lethe yikho lapho sizalule khona kumele silungise ubaba lo unqaye nesithi kusinanze sakhala sivuke senze sizenzele yena akasitshela ngama projects asewenzile esigabeni sakhe lapha suka khona sibone sibili ukuthi hayi indoda iyadonsa hayi thina ezithinthi zibe zibuhlungu anti uyabona ukuthi lakathi esinxa sikhuluma ngelitshe leli abantu bathi litshe litshontshiwe hayi kalitshontshiwa lithethwe yibona abababusayo abazama ukuvala ubufakazi babantu abababulalayo ngakho-ke ngokunjalo kumele lathi sikhali sitsho ukuthi hhayi iphendukisani litshe lethu akulungiswa ukukhulunyiswana kulokuthi bebeleke bethatha
sanibonani balaleli nabasakazi be-studio 7 mina into nje sangimangaza yile yokuthi ma kufaka itshe lesikhumbuzo lapho ebhalago ebelokhu elikhishwa ukuthi lo muntu olikhiphayo uphezu kwakhe uphezu kwayiphi into uphezu kokwenzani yinto naleyo engigidayo ukuthi kati lelo lisho litshe likhishelwayo ngubani nalo ovele alikhiphayo othi likhiphelani sizathobani hhayi bo le into angiboni kwinto elungile leyo laba abantu bahamba kabuhlungu bahamba isikhathi sabo sokuthi bahambe emhlabeni singakafiki so ma ngabe futhi sokuzothi ma sebelele kube kukhishwa itshe labo eliyisikhumbuzo elizoba isikhumbuzo lakubantwabethu ukuthi ma ngabe abantwabethu sihamba nathi emhlabeni besale kuyisikhumbuzo sabo kusale kuyihistory yabothi ngonyaka othile kwakwenzeka into enje ngonyaka othile kwenzeka into enje so kuyofika omunye umuntu afike nje ayikhiphe nge-2 minutes kube le entity yakhiwa iqede iy'mali ney'nkulungwane ney'nkulungwane ezakhe leyo nto leyo kusho ukuthi lo muntu oyikhiphayo ngumuntu vele ovele ayazi ukuthi le nto izosala isikhumbuzo leso sikhumbuzo esiyomsukumeza yena okuwuye futhi owathatha imiphefumulo yalaba abantu bona laba abantu abakhipha lelo litshe lelo litshe lelo kusho ukuthi nako lo isinyama siyabalandela sizobathola ngoba laba abantu bahambe ngenhliziyo ezibuhlungu namanje balele mangabalele mangabe baduduzwa lapho omunye afike ekhiphe ingubo yabo phezulu uyayibona ukuthi laba abantu bengake inhliziyo zabo zikhululeke mpela mpela lo muntu loyo angazi ukuthi uhulumeni walapho izimbabwe uhulumeni wethu uthuleleni uthuleleni kwenzeka into enje akakhuzi ngani oro singathi sishaya induku sithatha induku siyifihle emqubeni vele uhulumeni nguye okwenzayo lokho kungayisikho ufike ngabe kuqondane naye ngabe kudale ekuphakameni akusikho ukuthi litshe liyokhishwa likhishwe liphindelelwe khishwe liphindelele athule avale umlomo abheke eceleni wuye yisenzo sakhe leso singakufihli lokho yisenzo sakhe lokho kwenza vele ngamasibomu akwenza avala ukuthi kuyosala kuyihistory enjani kuye ngoba lokho kwenziwa nguhulumeni uhulumeni lo okwakumele ukuthi ngabe uyasivikela kodwa kwaba nguye osibulalayo hhayi uhulumeni loyo loyo angazi ukuthi uyobusa nini angazi ukuthi uyophuma nini angazi noma uzophuma sokwenze njani ngoba inhliziyo zabantu zihlukumezile asikhethi kwamanje ukuthi yebezamandebele uzihlukumezile ekuqaleni kodwa kwamanje uhlukumeza kwasani uyindebele uyishona ngumtonga ngumvenda ngumsuthu konke nje lapho kulelalizwe uhulumeni lo sekasithathe wasifaka egehena ubona ilizwe linganamali kuthiwe ilizwe elinganamali amazwe wonke anemali phela le ibhondi akusiyimali lokho iphepha nje sampuli yokuthi lokho kwakwaba yimali so lokho ukuthi ilizwe linganamali liyabona ukuthi bebesebekhala ngokuthi abantu abangaphandle belizwe bezo-investa bazo-investa kanjani lapho unganamali khona uzo-investa kanjani imali yalapho ezulu ungeke uzeuyithathe uyengena naye ebotswana ungeke uzeuyithathe uyengena naye e-south africa ungeke uzeuyithathe uyongena naye e-britain kodwa iphilela lapho nje around lapho imali bani leyo leyo imali bani leyo angithi imali yokuthusa yokuvala thini silapho ngaphakathi ezimbabwe kuthiwe kunemali akunamali ezimbabwe sikazikhohlisa ayikho akuna senti ezimbabwe akuna fakol
sanibonani sanibonani ku-studio 7 hayi siyabonga siyabonga indabeni esithumela zona hawu ujabu uthobela lana e-brown fisher hayi ngibonga kakhulu indaba ezinhle nesithumela zona ku-studio 7 kodwa-ke ikhona into engixakayo lapho nakuthiwa amatshe ayatshontshwa abantu abashonayo so engatshontshwa kanjani kanti ngoba uhulumeni ukhona ugade yonke into uyomela wona ukuthi abantu bakho ba protect kanjani so now ukuthi amatshe amathuna esikhumbuzo yatshontshwa kushuthi obviously uhulumeni akafuni ukuthi kwazi ukuthi umlando wahamba kanjani babulala abantu kanjani uzama ukuthi yena ehlale eclean izandla zakhe zimhlophe kathi nguyabulala abantu uma sokufa kwamatshe yabona ukuthi kushuthi kuzovela ukuthi akabusi ngendlela right ngiyabona
livuka njani basakazi baka studio 7 kundawana zonke ze America khona ngapha likhona thina sibona umqando osusihlasele igama lami uPeter ngisese Joseph angithi mina lapha sithole sezima intengo sezikhuphuke kumangalisa angazi kumbeni uhulumende lomthetho ozama ukufaka uzaphathisa kodwa hayi ngendlela into sezidura ngakhona siboni kuzima sinto ziyakhuphuka ziyimuva ziyaphambili njalo le mali yakhona ingekho akuzima ebantwini abantu bathwele nzima lanxa bedobhile emasimini kodwa-ke khonoko okuncane bekuzabancedisa manje ama-basic commodities lafana labo othukela osawudo osebha konke khona khona amafutha okuphekisa kuzaba dulela kakhulu siyacela uhulumende ukuthi umthetho wakhe awubambe kahle usebenze ngendlela eyiyo enxa yokungaphathisa izakhamizi ngijike kuya phana St Joseph unjani umfundisi wami Santumbani osonthi ZCC ngithi uhlaba ngalo David uvuka njani le muli yakho ngijike kunalo umama mozala mina ngithi philani likhokhobe linanzelele i-COVID-19 ayihambanga lokho esiphakathi kwayo siyacela lonke lizinanzele umaneja uthabano kajiyani ose-St Joseph kwabhidi ududu ngithi philani madoda lizibambe kahle
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezelemelika lokhu bekhona kwelemelika abangafuni ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 ngezizathu ezijiyeneyo. Iningi labangafuni umjovo ngabasekela ibandla lama-Republicans. Sixoxe lesivalane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Umnumzana uJoe Biden udeclare inyanga kaJune le as i-action month lapho azoyenza khona wonke okusemandleni akhe ukuthi akhuthazise uzulu wonke we-America ukuthi ayovaccinate ngoba yes uthagete inyanga kaNtulikazi especially i-July 4th i-independence holiday yalapha e-America enkulu kakhulu kulapho athi yena ufisa ukuthi abantu ba-celebrate i-independence bekhululekile so the way esingawuthi kwenzakale lokhu ukuthi kube labantu abaningi asebevaccinatiwe i-target yakhe umnumzana uBiden ukuthi at least 70% yabantu babe sebevaccinatiwe by July 4th mayebuya I think inzima yona inumber leyo ukuthi ayithole ngoba kule resistance ebantwini abaningi abangafuni ukuhlatshwa i-vaccination leyi abangathi bayasola ngento eziningi ngayo nje abanye nje ngabangabhiliviyo nje kuloleli gciwane leli even though bebona ama-statistics akhombisayo ukuthi ligciwane leli liyabulala ngempela kodwa abanye bayahesitate either bazitshela ukuthi bona abasoze babanje leli gciwane and njalo abanye bathi abathembi uhulumende abathembi nala ma-vaccine ukuthi into yonke yakhona nje kulama-conspiracy theory amaningi but okusalayo ukuthi most responsible people basebeqalile bahamba basebile baye bayithatha bayejova i-vaccine le khona njengoba nisitsho nje sekulama-state angu-12 abalisela yabo-Maryland Massachusetts asebele over 70% abantu asebevaccinatile
ungasela ukuthi ngalokho okwenzakalayo kuyathembisa yini ukuthi igciwane leli lizahle lihambe ngabantu sebehlatshiwe baba baningi kumbe ligciwane sizabona livuka njalo ngomnyaka ozayo kumbe siphi isikhathi nje
mina umbono wami ukuthi kwaneleli sizophila lalo for isikhathi eside I think lizoba seasonally njengeflu etholakala kuwo wonke unyaka nje kusiya ngokuthi kudola okunganani and sometimes futhi kutholakala ama different variants ayi flu so iCovid la ngibona mina izoba njalo ngoba ama vaccines akhona lawo awukacaci ukuthi ungavaccinate uba immune for isikhathi esinganani so akwaziwa maybe by next year or in 2 years time I vaccine ilane ya wena ofe mzimbeni wako and then imangu kuti gciwane le local sasekhona ngoba baningi I think abangasoze ba vaccinate so baningi futhi abanye abangalithwala leli gciwane but bengabi lama symptoms esingathi ngama carriers ayiba affect bona but bayakwanisa ukuthi balithelele omunye and umuntu angalithelelwa ke lelo gciwane kungenzeka ukuthi awubambe futhi umkhuhlane lo so mina ngokubona kwami umkhuhlane lo we-COVID awusoze uphele
lo ke ngumnumzana Dan Moyo isizalani seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa le Studio 7 ecingweni esedolobheni le-Reston esigabeni seVirginia singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo inani lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 liqhubeka liqansa elizweni kulandela ukubhubha kwabanye njalo abayisithupha kumanani ayethulwe izolo ababili abakhululwe ejele ngemva kokuvalelwa ngesikhathi ibandla le-MDC lisakhokhelwa ngumoya umnumzana Morgan Tswangirai bathi bazakuya kugcele elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande ngesithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa